sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyambonga ke uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 6 enhlangula 2023 noProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
engingakuqinqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali, ayifani lamasefa, ayijongayo ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani nalokho singakuthi i-vault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Iy'ngcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondolozekile emabhanga awe-safe deposit boxes kadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali,
ngoba imali lezi ziyabe sezisibe zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma-mining communities labo bebe le-benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngarivume, ubikwa ezaqhubekela phambili evaleni ngemva kokuba umahloli womthethondaba waphezulu o-High Court azise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngarivume, ubikwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court ayazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje ngamagqwetha akhe kusicelo sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso esebheyo. Igqwetha lakhe uMnumzana Lovemore Maduku utshele umthethondaba ukubana uNgarivume uzimisele ukubana ahlawulele ingxenye yesigidi samadola eZimbabwe, Zimbabwean dollars 500,000, yesibambiso sepeyo ukuze athoniswe ivela emzini wakhe kulokuthi abeloke ivalile. UNgarivume ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emine umthethondaba kamantshi oweHarare ngemva kokufunyanwa elecala lokushotshozela abantu ukuphatheka ekutshengiseleni okulodlakela ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondozekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali kodwa adalelwe ukulondoloza impahla eziligugu ezingagoqela ugolide, indandatho ezilungiswe ngamadayimana ezithengwa ngemali eningi lokunye kumbe amaphepha aqakathekileyo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi lozulu jikelele bathi bagcina bebanjwa ngamandla ukugcinisa amaqubaquba emali emabhokisini lawa ngoba bethi uhulumende akasathembeki ukuthi bagcine imali zabo kuma-akhawunti awebhanga. UMnumzana David Ndlovu olebhizimusi kobulawayo uthi bazahlala bedinga indlela yokuthi bafihlele uhulumende imali zabo ngoba engabantshontshela.
Njengabantu abalamabhizinisi kufanele sihlale siyivikela imali yethu. Sisesaba lokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lango-2016 lapho esatshontshela khona izimali zethu eziningi. Ngakho-ke yikho izimali singazifaki emabhenki ngendlela. Abaningi lanxa bengahambisi uma-safety deposit box babewagcina esefeni kumbe kwezinye indawo ukwenzela ukuthi ihulumende nxa ingavuke icabangiye ukuthi batshontshele izimali engabi lethuba lokuthi sitshontshe lezo zimali.
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST, uchasisa ngokusetshenziswa kwama-safe boxes.
Sibona uhulumende ufaka njalo uhlelo lokubana eluse kusetshenziswa kwama-deposit boxes. Engingakuqinqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali, ayifani lamasefa, ayijonganga ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani lalokho singakuthi i-vault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide lezinye amaphepha aqakathekile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho njalo eke wasebenza emabhanga kwele Zimbabwe, uthi umthetho wamabhanga awuvumeli ukuba uzulu agcine imali kuma-safe boxes, kodwa umuntu kaphoqekanga ukwazisa ibhanga ukuba ufakeni phakathi kwebhokisi.
Ama-banks ale ngama-licenses awo ayavunyelwa ukuba le-role ethiwa yi-safe custodian role. Abantu bayabe begcina into zabo eziqakathekileyo ezinjengama gold rings, le jewelry okule value okungaba kuyikokuthathethwa ngama armed robbers. Kodwa ama safe boxes ngumthetho weZimbabwe owebanking akuvunyelwa ukuthi umuntu efaka imali.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHabercook Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi uhulumende kufanele akhangele izizathu ezenza uZulu afake imali emabhokisini engathembi ukuyigcina ebhanga.
Akuliqiniso ukubana amakhampani amaningi eZimbabwe asegcina izimali zabo emabhokisini kwezinye indawo lapho izimali ezigcinakale khona. Ngeke sakhangela i-symptom yenkinga mbe problem lesikhanya impande yangkhona ukubana why abantu vele bengafaki izimali zabo emabhanga kumbe ezindaweni lapho imali engalondolozeka khona.
Imizamo yokuxhumana lebhanga elikhulu ele-Reserve Bank yehlule ngoba kobulawayo beqondise imbuzo yonke kusiba lukhulu walo umnumzana John Mangutsika obengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba ulobe enkundleni yebulenjini eye-Twitter ukuthi ukusetshenziswa kwamabhokisi abizwa ngokuthi ngama-safe boxes sekuyibhizimusi enkulu kulaba abakhangelane lezimali lamabhanga ngoba iningi lingasafuni ukugcina imali kuma-akhawunti awebhanga. Iningi lithi nxa liyifaka kukhanya engani yindandatho kukanti ngamaqubaquba emali engathuthukisi umnotho welizwe okwenza laleyo mali ingasetshenziswa nsuku zonke kudale ukusilela kwayo emphakathini. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu agoqela igolide lamalahle. Osokudale inkinga eziningi lobuyanga ebantwini. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso e-Media Institute of Southern Africa MISA kobulawayo lapha abahlanganise intatheli abenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende ukuzoxoxisana ngohlupho lolu kanye lendlela olungenqatshelwa ngayo. Unkosikazi Rachel Jambo wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance uthi kulusizi indlela uZulu ahlupheka ngayo lona ilizwe lile notho emangalisayo eyemvelo.
Children are learning in shacks. So where is the infrastructural development to balance the level of mineral that are needed in the country?
Umbuzo osekuthini umnotho lo uya ngaphi? Izibhedlela zethu zikusimo bani? Izikolo, amaklinika, imigwaqo injani nxa usiya ethenalonga, ewange noma emtoko lapha umnotho lo ovela khona? Akuhambelani njalo akusukuseki. Ezimayini lezi amantombazana ayatshiya isikolo esiyathengisa imizimba bedinga imali. Abafana labo besetshenziswa bona kufuze bebesesikolo. Amasiko ayalahleka ngoba akulamthetho osekela izakhamizi lezi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Precious Luphahla obemele inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development othi uZulu kufuze athole laye inzuzo.
Ibhajethi yethu isukisilele singakwanisi ukuthi ezibhedlela kube le mithi ekwanileyo, ezikolo kutholakala amatitsha, kutholakala amabhuku, ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze size zisetshenziswe khona. Abahlali kuma-mining communities labo bebe le-benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining. Sifuna futhi ukuthi ekwenzeni imithetho njengama-amendment of the mining act yethu ibe lokukhangela abahlala ku-community.
UMnumzana Ngqobani Chabangu obemele i-Transparency International Zimbabwe uthi abomthetho bephulwa amandla ngabazombusazwe abavala ukubotshwa kwabo abahambisa imali phandle kwelizwe kungekho emthethweni.
Sikhathi esiningisenenzayo lokuthi nxa kuthi kulama-outflows amaningi i-corruption iyakhwela and abantu nalaba abombusazwe yibo abagcina sebecontrola izinto eziningi, kugcine amacala amaningi engaphrosecutwanga. Ama-institutions ezinjengabozakhe, institutions like o-NPA, amapholisa, ezimra, kuyamele kube abe strong enough to respond to any forms of corruption or ama-outflows esiwabonayo.
Ekuqaleni komnyaka abombukiso we-Al Jazeera baphenye udaba lokubonisa indlela yabanye abasebenzela uhulumende abakhipha ngayo igolide ngokungekho emthethweni olwabizwa kwathiwa i-gold mafia, kodwa akukabi le nyathelo lokubopha laba. UMnumzana Whisper Mabhawudi ongumqondisi we-National Prosecution Authority kuhulumende ubike ukuba amacala afana la kunzima ukuwathutshisa kungela bufakazi obugcweleyo.
Amakhesi akhona siyawahlola, siyakhangelisise. Nxa umuntu lecala uyangena, akulandaba ukuthi umuntu ithe high profile kumbeni ikhesi eyincane, umuntu wonke ulecala afuza angene ecourt nxa kule evidence beyond any reasonable doubt.
UMnumzana Deuteronomy Muchinesiti, umqondisi wezemali kuhlangothi lwe-Mines and Development, uthi inkokheli zengatsha zikahulumende kunyanga edluleyo ziphiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphenya laba ababhidliza umnotho welizwe njalo bekhipha inzuzo elizweni okungekho emthethweni.
The actual mission that Zimbabwe is open for business, but it is not open for abuse.
Umongameli uthi ilizwe leli livulekile ukwenza ezamabhizinisi kodwa hatshi ngokuganga. Ngakho ke silawo ama-auditors ezimra abakhangela indaba zomthetho, silabo njalo abakuhlangothi lwe-Mines labezemvelo abe-ema lamapholisa. Ngakho lindani sigibe uphenyo lolu, akusoze kufane futhi ngoba sikhuluma kanje uphenyo seluqalile kulabo abenza ukuganga lokho.
Abangene umhlangano wanamhlanje bagoqela intatheli izindaba abenhlanganiso ezimbalwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ezigoqela iCenter for Natural Resources Governance, Transparency International Zimbabwe, Zimbabwe Coalition on Debt and Development lezinye. Abenhlanganiso lezi bachaze ukuba umnotho welizwe uyachaphazwa ngendlela engekho emthethweni njalo kulezigidi lezigidi zemali eziphuma elizweni okungekho emthethweni zisiyagciniswa emabhanga akwamanye amazwe ngosomabhizimusi lenkokheli yombusazwe labangane bayo okumele zisetshenziswe ukuthuthukisa ilizwe. Nginele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika uMnumzana Mike Pence ubikwa esehambise amaphepha akhe okubhalisa ukubana ufuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries awebandla lakhe lama-Republicans. UPence ufake amaphepha akhe izolo njalo kutsho ukubana anganqoba kuma-primaries uza kutsho ukuba nguye ozancintisana nomongameli Joe Biden kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo waka-2024. UPence ubikwa eza balombuthano wokwethula umkhankaso wakhe esigabeni se-Iowa kusasa. Kubhidlike idamu elikhulu eleKherson kwele-Ukraine izolo, okulapho okulesitishi samandla kagetsi esikhulu ngemva kokudubuka okwenzakale kule indawo ele-Ukraine. Lisithi leli damu libhonjwe ngamasotsha akwele-Russia alwisa kulelo lizwe, kodwa-ke lawo awe-Russia letesa ele Ukraine umlando bomba leyo ndawo. Iziphathamandla zakwele Canada zibika ukubana umsebenzi wokulwisana lomlilo oziqhamukele wodwa emagusini alelo lizwe ngenxa yesigudumezi lokhu uqhubekela phambili. Lomlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu ngokutshisa amagusu angama-hectares edlula izigidi ezintathu, 3.3 million hectares, okungumonakalo omubi embalini yengozi zonke zomlilo esezithe zenzakala embalini yalelo lizwe. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Kenya bebetshengisela emigwaqweni eyesigodlweni salelo lizwe iNairobi bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla, indleko yokuphila eyansuku zonke lokukhwezwa kwemithelo okuzalethwa ngumthetho osekulolongweni edalelwe ePhalamende owe-finance bill. Abantu bemaphandleni bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesizindo sedola leZimbabwe. Abanye abantu babikwa sebezenzela umathanda emaphandleni okuthengisa amajodo, umtshwankela, umviyo lokunye okuthakazelelwa nguZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abahlala emaphandleni bathi idola leZimbabwe likukudeka ngamandla emkambo wemali kahulumende njalo lowensitha, okwenza ukuba bengenelisi ukuziphilisa. Namhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola phose azinkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 3674 Zimbabwe dollars, emkambo kahulumende. Libiza amadola afika inkulungwane eziyisithupha, 6000 Zimbabwe dollars, kweminye imikambo yensitha. UNkosikazi Tryphene Mpala owesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleni North uthi lokhu kwenza ukuba behluleke ukuphandela imuli zabo ukudla.
Kunzima kakhulu ezweni lakithi eZimbabwe ngalezi nsuku. Siphila nzima kakhulu njengoba idola lakithi lawa. Sekumele sisebenzise idola laseMelika. Okunzima kakhulu khona ukuthi uze ulithole, uze ulihlanganise. Ngapho izikolo sichajwa ngalo idola laseMelika. Ende thina ngapho silithola nzima. Sizakhamizi isinkwa siyidola emakhaya, sisakhulumi vele kunzima khona ukuthi sisithenge leso sinkwa, sekuphile kanzima kakhulu.
Isakhamuzi seGwarayi eLupane uMnumzana Thembelani Moyo kulombono ofanayo.
Abantu sekungani bayatshontshelwa abaningi, ikakhulu abantu abangama-pensioners sebelokudlibelezela ngoba umuntu uyabe sithengisa i-airtime. Ikakhulu abanye babefuna amadatha abo WhatsApp. Instead ukuthi asebenzise irate e-black market kumbe yona le sitho interbank, uzathola ukuthi umuntu uyabe kudlebelezela ethengisa i-airtime wena umuntu idola le America elilodwa yena ekunika imali engabo 1200. Kukati kathesi singathi siyakhangela irate iku 5000 ku black market. So abantu nje indlela yonke abayiphilayo emakhaya lapha kuzima kakhulu, ikakhulu ezitolo akusathengeki. Uthi athola imali yakho ye-RTGS ikakhulu ama-pensioners, nxa besithi bayathenga bethole ngalo irate lakhona liyesabeka, akuvele kuzima, abantu badonsa nzima emakhaya lapha. Indlela okuphilwa ngayo ngokuwa kwedola leZimbabwe, hayi akuhambi, akuhambi sibithi.
Uthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eLupane.
Sebephila ngendlela eziningi, ikakhulu emaphandleni uthola abantu emgwaqweni lapha kuyathengiswa amajodo, omthwankela, kulento zenzelo ezinjengezihlahla. Egangeni lapho ungathi uyananzelele ezemvelo sekubhidliziwe, abantu bayatshisa izihlahla ezinkulu ezamaphane lezi, bethatha i-advantage yokuthi ilizwe lakithi vele alilamagetsi.
Kodwa uMnumzana Philip Gawule olevinkili eCholojo njalo kubandla leZanu PF uthi kulabantu abadala ukuthi idola leZimbabwe liwe okumangalisayo.
okwenzakalayo ukuthi ngabantu abalenjongo yokuthi kungancedisa lako ekuzondisene abantu njengoba sesilanda ukhetho into yokwenza ukuthi abantu bazonde sibili kakhulu ukuthi njengoba silanda ukhetho akula yenye into ngaphandle kwesabotage
kuphela. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change kavumelane laye.
Umnotho nxa usezandleni zabantu ababusayo behuquluza okutsho ukuthi le mali yelizwe iyabe ingelaso isisindo. So ukuthi kublenywe abanye abantu akusizi ilizwe aliproduce lutho, akula production.
Othengisa imali emkambo wensitha uMankomo uthi idola leZimbabwe lithengiswa ngendlela ezishiyeneyo.
Ngapha emkambo omnyama kublack market ithi 4.3 kusiya ngokuthi ule malini. 4.3 nxa ule $10, $20 ama small amounts. From $50 sungathi idola ulitsinje nge 4.8 kusiya kubo 5000. Singasakhuluma ezitolo into yedola sungayithenga nge 5000 kusiya phezulu. Izindaweni ezinjengabo Harare i $1 sikhuluma namhlanje i $1 is equivalent to 6000 RTGS.
Ukhangelelo ukuba idola leZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa. Lalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka komnotho okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukwaziswa kosuku lokhetho lwalonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edlulileyo, iningi labasakhulayo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukuphuza kwedale lephalamende ukulungisisa eminye imithetho emayelana nalokhetho egoqela owe-Electoral Amendment Bill kuzavalela phandle abasakhulayo labesifazane uba bengakhethwa ngobuningi ngosuku lokhetho lwalonyaka lukamhla ka-23 Ncwabakazi. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho omayelana lezokhetho ongapasiswa lidale lephalamende olakho ukusetshenziswa ekhethweni nxa umongameli esebeke usuku lokwenza ukhetho. USenzeni Maphosa ukhokhela abatsha kubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change uthi kusakude phambili ukuba abatsha bengene ngobuningi babo kukhetho eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemithetho elawula lokhu.
Akuqakathekiswa ubumeli babasakhulayo njengeqembu elidinga uxhaso lokuvikeleka. Kukanti imbono yaleli qembu ibalulekile ekulungisweni kwemithetho ngoba beyibo abaningi elizweni njalo abaphathwa yileyi mithetho eyabibekwa. Intsha ifuna ithuba lokulungisa imithetho ezaletha intuthuko lempucuko. I-Youth Quota le-PR ibizama ukufaka ubumeli balamaqembu kuma-decision making bodies lanxa nje bebesiba balutshwane.
Kodwa uNyari Bechani, umsekeli kanobhala obona ngezemithetho kuhlangothi lwabatsha ukubandla lezano PF koBulawayo, kavumelani laye.
I'm not into the thinking that ama-bill angakaphaswa e-parliament ayaafektha ontanga ukuthi bekhankase in the 2023 harmonized elections. And the futhi the environment is actually friendly for the youth and the women. And ngibona ngani vele this year kuzaba labo mama abaningi lama-youth amaningi ku-parliament.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholitshini le-National University of Science and Technology, uthi okungaba kubangela ukungatholakali kwabatsha kwezombusazwe kudalwa inkokheli zamabandla ezombusazwe.
Ama-youth ukuthi be-participate kuma-elections kusukela kuma-political parties. So akusikho ukuthi kwenziwa imithetho ekhona ngengekho. kungathi kusuka kube le capture ukuthi abanye bathi party ngeyethu safika kuqala abayenze beswele ukuthi kanti manje thina singena ngathi khonapho ikakhulu kuma-opposition but wakhala maybe kubandla elibusayo bayaphuma beyikhankasa bathola siyababona belawo ama-youth acacayo ukuthi nankana ama-youth balabo laphana.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi umthetho obunjwayo owe-Electoral Amendment Bill kawulani lokungaphatheki kwabatsha kwezokhetho eZimbabwe.
Mbonani akutshintshi lutho lokho ukuthi ibill leyade lifuna uku-amenda li-include ama-youth akutshintshi lutho sakwenza ukuthi bebe balutshwana abaparticipatayo kumbe bebe baningi ngenxa yokuthi ibill ezilungu lingakaphaswa akulanto elitshintshayo ku-status quo ukuthi ama-youth vele yona adiparticipatha njani. But okwesibili kumele sinazele ukuthi i-amendment yenzwa ku-constitution laphana engezela i-youth quota lana ama-youth ayi-10 it's a constitutional obligation ongaw ukuthi ma kusiyavotwa kumele ukuthi i-constitution ilandele.
Unkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi i-Electoral Amendment Bill ingapasiswa ibe ngumthetho kayisoze isetshenziswe ngesikhathi sokhetho oluzayo.
The law is very clear on that aspect. The constitution specifically says that any law that seeks to change.
Isisekelo sombuso sibeka egcekeni ukuthi nxa kulomthetho omutsha ovela edalele iparlamente ngemva kokuba umongameli esebeke ilanga lokhetho lowo mthetho awusasebenzi.
Abacubungula ezombusazwe bathi akusoze kwenzakale ukuba abatsha bengene kudalele iparlamente njengalokhu akade bekudinga obekuzasekelwa ngumthetho obunjwayo i-Electoral Amendment Bill. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connection, sikhuluma labasakhulayo abakhala ngokuthi ukuphuza kwedalela ephalamende ulungisisa umthetho we-Electoral Amendment Bill kuzabavalela amathuba okuthi bancintise kuhle kukhetho lwalonyaka kutholakale bebaningi.
Zarezela manga phakathi komnyaka.
Inzisa yengoma kaSkhosana ethi intethe. Singekehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasavumi ukuba nasiqhubekele siphambili ngohlelo lwethu. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokiso okugcina impahla eziligugu zilondolozelekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali. Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela kwenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe yemnumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu o-High Court wazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe idale lakhe namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.